Endabeni zethu lamhlanje kulabantu abafika inkulungwane ezintathu lengxenye 3500 asebebhalisile kugwalo lokuvota selokhe kuqaliswe uhlelo lokudinga abashiwa kuhlelo lwe-biometric voter registration olwenziwa ngomnyaka ophelileyo. Kulabanye abantu esabelweni seMatabeleland South abathi sesifikile isikhathi sokuthi uhulumende anike izabelo amandla okuzibusa. Umthethandaba kweleBotswana uveza indlela isizalwane seZimbabwe esashaya ngayo umqatshi sambulala. Izizalwane zeZimbabwe esihlala eBrithani ezathekelela ekhaya zithi akula nguquko ekhanyayo engazenza zibuyele eZimbabwe. Inhlanganiso yabadlali benguqu eFootballers Union of Zimbabwe incedisa abadlali abangenamsebenzi ukuthi bawudinge ngemfanelo. Ku-Livestock lamhla kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection sixoxa ngomongameli Emmerson Mnangagwa osevule inkundla yokuxoxisana labantu ebulenjini bokuzilibazisa obe-Facebook kanye le-Twitter. Uzakhuluma lobani enkundleni le? Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001202465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kuchasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama ngumagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.